Well, angeke ngikomente ngelosu le ngoba angikwazi angila ma-details okubana yayibheswe on what zokubana i-province ngoba ama-ofisi lana ngawe-province masiya eqinisweni ngama-ofisi e-province but umakhuphe njengesinia yomhlangano obviously ule access to ama-ofisi lawo but ngomthetho wona ngama-ofisi e-province konke nje okucacayo ngakho khona lokhu yinto nale yokubana kumele kuhlale phansi kukhulunyiswane ujaji layo onguyena othuthise indaba ethuthise indaba nale asikwazi ukuthi yena ama-reason akhe uthe ngawani ukuthi abone afeve uchairman we-province over u-acting president we-party
manje ubona udaba lolu luzaphetha njani? Kukhona yini okumele kwenziwe ukuthi udaba lolu luhle luphele?
Ngithi nje into elula leyo kumele kube le-extraordinary congress abantu bakhethe bazikhethele ilida yabo abayifunayo and i-problem esilayo ngamazimbabweni abaningi especially ma kubuya kuyo le ndaba le kachamisa yokuthi uthola abantu sayibona lento isenzakala ngo-2014 kuthiwa ama-province wonke anominate uchamisa for secretary general umonzora wathola i-nomination eyi-1 but wamguqa masukuywa ku-congress so akusimangalisi nalokhu kuthiwa kule hike eyabantu okuthiwa basupport uchamisa asiyeni ku-congress abantu bazikhethele kucaca ukuthi ngubani ozotake off